Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 22 kuZibandlela 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Yazi ukuthinta yethu ihlaselwe yibubi nezidakamizwa. Into esihlukumeze abafundi nabatsha elizweni jikelele. Yile zinto engabe ibangele kakhulu ukwehla kwenani lephasenti.
Isiphumile impumela yemihloliso ye-ordinary level abanye bekhala ngokuwa kwesisindo semfundo eZimbabwe. Kulaba balisi abathi sebekhalale umsebenzi laloba uhulumende esithi kazi lutho ngalokhu.
Umuntu wedela lethi eZimbabwe injongo yinye eyokuthi abantu bahlamukele uhulumende. Injongo yinye eyokuthi abantu babone ngathi uhulumende akunanto ayenzayo lemisebenzi ayisengaphumeleli.
Liwa ngamandla idola leZimbabwe, ibandla elibusayo lisithi lokhu kwenziwa ngabazonda uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokulotshwa kwemihloliso olweZimbabwe School Examinations Council kumbe SIMSEC namuhla lwazise ukuthi impumela yemihloliso ye-ordinary level eyomnyaka ka-2023 isiyethulelwe abafundi okusemthethweni. Inani lezifundi eziphumelele kulimhloliso liqansile nxa liqathaniswa lelanyakenye. Inani lezifundi ezenelise ukuphumelela kulimihloliso zapasa izifundo ezinhlanu kusiya phambili zifika kusilinganiso sokungamachumi amabili lasitshiyagalolunye ekhulwini i-29.41%. Inani leli likhwele lisuka ku-28.96% eyomnyaka ka-2022. Ekhuluma lentatheli zindaba eseHarare namuhla, umgcinisihlalo weZimsec uProfessor Eddie Mwenje uthe inani lezifundi ezabhala limihloliso lehle lisuka ku-278,760 eyomnyaka ka-2022 lisiya ku-270,129 eyomnyaka ka-2023. Ukuhlaziyelo ludaba sixoxa nomnumzana Stevenson Dlamini ongumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology, NUST.
Okokuqala siyazi nje ukutintsha yethu ihlaselwe yibubi bezidakamizwa. Into esihlukumeze abafundi nabatsha elizweni jikelele. Yile zinto engabe ibangele kakhulu ukwehla kwenani lephasenti. Okunye njalo singananzelela ukubana mhlawumbe abanye benelisanga ngokuthi babhale akade bengathola imiklomelo ephezulu, mhlawumbe ngenxa yezizathu ezingabe zilokudlelwane lesimo somnotho. Kodwa okumqoka sikulandzelekayo kubana ukuziphatha kwabafundi yikho ngabe kubangele ukubana sibone izinga lokuphumelela kwabo lisehla, ngoba nxa sikhangela udubo lolu lwezidakamizwa lubhahe kakhulu kuntsha esesigabeni omejani sesikolweni nabasesikolweni. Lokhu kuphazamisa indlela abafunda ngayo, phazamise nendlela abaphumelela ngayo ezifundweni. Njalo labo balisi abangakhuthalanga kakhulu ngenxa yokukhala ngenzuzo yabo, labo balahlabuzani lokubana bafundise kakhulu abafundi kuze babe lemiklomelo ephezulu.
Yikuyini okungenziwa ukuze kuthuthukiswe imfundo elizweni?
Ungathi kule mzame ke yabakhona uhulumende efanayo lokuthi babise uhlelo lwekhala lalijonge ukuthi lwenze kube lula nje ukuthi abantwana baphumelele. Kodwa impi yakuqala vele kumele uhulumende alisane layo iyona le yezidakamiswa ezikolweni nezitaratini nje jikelele nakuma-communities jikelele, ngoba khonakhana yikho sokulethe ukubana kube nokufiphala ekukhuthaleni kwabantwana okwenza imiklomelo ibe phansi. Kwesibili, singakhuthaza laba ababalisi kube leyo ndlela ezokubakhuphulela mhlawumbe inzuzo yabo ezenza ukuthi labo bakhuthalele ukuthi noma nje abantwana bengathi abazimiselanga bona babe bentshukuntshu, mhlawumbe lakho sokungakhuphula izinga lokuphumelela kwabantwana.
Kukho okwenzakalayo kumihloliso le kungaba kuza aphazamisa na elakusasa nxa sikhangela kwezemfundo.
Ukufiphala kwekuphumelela kwabantwana kuyaphazamisa ikusasa yelizwe. Kwakuqala kumi kanje. Ngoba sikhangela ukuthi abantwana nxa sebethe benza igwalo lwabo lwesine, sikhangela ukuthi baqhubeke besiya kuzifundo eziphezulu, baye igwalo lwesihlanu. Kodwa ungathileka abantu abaya kumfundo yaphezulu, kuthi khona labana akumele bazofida kuma-university nakubaba abalutshwane. Okuzadala ukuthi kube nokuswelakala kwabantu abafundileyo kusasa yeZimbabwe. Okuzenza kudale futhi ukuthi kube nabantu abaswele imisebenzi, beswele imisebenzi ngenxa yokuthi abalayo impumela efunakalayo. Ukuze baqhatsheke. Ngakho-ke into yakuqala ukubana kuzaswelakala abantu abazafit into ama-higher level of learning. Ngiyakhayela nama-polytechnic, ngiyakhayelele bona labo abaqede izifundo zogwalo lwesine ukuthi labo babe ngabantu abazabayingxenye yezifundi eziyakhuphululwayo.
Lo ngumnumzana Stevenson Dlamini ongumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology ekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Kusenjalo ababalisi bathi sebekhalale imisebenzi bekhonana ngeholo abathi liphansi. Bathi bafuna iholo eledlula inkulungwane i-$1,200 okwamanje bahola amakhulu amabili lengxenye yamadola eMelika i-$250 lenye ingcosana yemali yeZimbabwe. Ukuze sizwe kunengodaba lolu sixoxele nobhala jikelele weHarare kunhlanganiso emela ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Munyaradzi Masiwa.
Ababalisi abaphansi kwehlanganiso e-FOZEU ilama union amaningi i-FOZEU kule Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kule PTUZ, kule EUZ, kule ZIBITU. So ababalisi abaphansi kwamaunyoni lawa bakhalalile umsebenzi. Kuzokuba labanye ababalisi abangela amayunyeni labo bakhalalile umsebenzi ngoba vele imali esiholayo iyafanana kungelani lokuthi ukuyiphi iunyeni.
Okuzakwenza ukuthi babuyele emsebenzini bathi yikuyini?
Ababalisi bathi bona okuzayenza nje ukuthi babuyele emsebenzini yikuba imali yabo isuke yayengezelelwa nguhulumende.
Bafuna yengezelelwe ifike kumalini?
Ababalisi bafuna imali ifike ku-$1,260 imali e-America.
Uhulumende yena okwakhathesi usetheni ngalokho?
Uhulumende kakakhulumi lutho, wakhuluma nje ukuthi imali yethu isizathekiswa. Sakubona ngeholo likaJanuwari imali yethu ishotile, vele sokutshengisa ukuthi uhulumende uthekisile imali yethu, yona vele ilutshwane.
Sizwa njalo kule mibiko yokuthi kulokwethuselana, kuyini okwenzakalayo?
Iqiniso, abasebenza emahofisini e-education baqalisile ukubhoda ezikolweni besithi bafuna ukubona ukuthi kume kanjani abathi yona i-status ye-education. So kwayenza ukuthi abanye ababalisi bayacinte bayethuka bayenza ngantwa nje basezikolo bayasebenza bona bengasebenzi besesaba nje ukuthi ama-threats lawa abakwazi ukuthi ayaphetha ngani.
Lo ube nginobhala jikelele weHarare kunhlanganiso emela ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Munyaradzi Masiwa exoxa le-Studio 7 eseHarare. Kodwa isikhulumeli sogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary umnumzana Taungana Ndoro uthi akula ababalisi abakhalele imisebenzi asimzweni elandisa.
Zvekuti hanzi kune varairidzi vanga vari pa strike
ukuti kulababalisi abakade bekhalale imisebenzi ngamanga aluhlaza joko. Lami ngiqala ukukuzwa ngawe khonapha. Akula nto enjalo, nxa bekhona bengaba bengabantu abathathu nje kuphela. Kodwa iqiniso ngelokuthi bonke ababalisi bebekhona emsebenzini lamuhla, njalo asikhangelelanga ukuthi kungabe le strike lonyaka
kurerino.
Umnumzana Taunga Nandoro isikhulumeli sokhatsha lezemfundo ye-primary le-secondary ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
The Voice of America.
Liwa ngamandla idola leZimbabwe, ibandla elibusayo lesithi lokhu kwenziwa ngabazonda uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Okwamanje emkambo omnyama idola elilodwa leMelika lithengwa ngamadola eMelika adlula kancane inkulungwane ezilitshumi lantathu, 13,000 Zimbabwe dollars, kuthi emkambo kahulumende libiza amadola edlula kancane inkulungwane eziyisificaminembili, 8,090 cents. Abakubandla leZANU-PF bathi ukugugudeka kwedola leZimbabwe kwenziwa ngabazonda iZimbabwe. Umgcini sikhwama kahulumende umnumzana Mthuli Ncube yena uthi idola ligugudeka ngenxa yokuswelakala kwemali kanye labantu abalisebenzisa buchapa elizweni. Ake sizwe umnumzana Malaki Nkomo yebandla leZANU-PF ekhuluma ngodaba lolu.
Baba uzi ukuyimbono nje emnene ekhiyene wathi kintele esilaje thina ukuthi uhawula wabantu kumbe uhawulisa wabantu ukuyimisa kwedola lethu eMzimbabwe injongo yinye ukuthi abantu bahlamukele uhulumende, injongo yinye ukuthi abantu babe ngathi uhulumende akunanto ayenzayo lenhlelo zayo zingaphumelezi, kodwa ayithi ubonelayo ukuthi inhlelo ezikhona uhulumende lo okhona inhlelo ezenza ukuthi inje lokhu ikhulele siyaphambili. Indlela yasina abantu abasa ngendlala singakhayela i-development kakhona kwezinye indawo ezemkhomeni. So ngaleyo ndlela levizita thina sithatha ukuthi khona ukuwiswa kwedola lethu leZimbabwe injongo yinye kuphela ekufuna ukukhipha umbuso.
Ye, siyabona kodwa nxa ukuthi idola liyi 1 to 13,000 kuhamba kumangalisi khonokho, njalo kuyini okwenza ukuthi lidule kangaka idola khona ngale emkhambo omnyama?
Ikwaphela enguthileyo laphana bathi ukuthi khona injongo yonke naleyo singawukhangela ukuthi khona abantu badinga ukuthi khona kusolwe ini ilizwe lethu, kodwa into abantu abangayinanzeliyo ukuthi ngokwenza njalo ukuhlukuliza laba abantu abaphansi. Uyangisithi wena uthiwa uhulumende kodwa usihlukuliza abantu abaneneke ikhapho leZimbabwe, kanti ezinye izinto nje kufanele abantu bazi amabandla wonke langabe ephiza asiyeyani enifake imphansi etafuleni abantu bonke bakhiphe izijezo zemoto kukhitshwe konke abasasizilaisike esiqala ngawo abantu abathela wafakeni ilizwe leZimbabwe nali ibonakale lisehluleka ukuze abantu balizekele out. Okuqina kudikeka yini yabantu ngoba ekuqineni vele iqinise ukuthi ngaze yema election abantu izandla leZANU-PF iyakwazi ukuyashilana nekhathana yibiza izandla lakuhamba layelola leli lizwe. So ngaleyo ndlela into engaba khona eyabe namacebo okuthi sithithikisa njani ngabe etafuleni sihlaleni sonke sikhulumeni sonke sithithike insimizo lethu, hayi kwenikwa ngamacebo amanye angaziwo okufuna ukuwisa nokugcina zisa abantu abaningi lezi ubuhlungu.
Umnumzana Malaki Nkomo ukubandla leZANU-PF ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseFelabusi. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
Ya iqiniso ukuthi idola lifanele liswelakale ngoba ikhefu elide lisanda kuphela, abazali babhadale imali zesikolo besebenzisa amadola, ama-race you know imithelo ye-council ibhadalwe kathesi lemithelo yemota, yikho kuyazwisiseka ukuthi kungani idola lingekho emsikeni. Lokho ukuthi kule speculation lokhu vela ivele ihlala indawo ngoba i-reserve bank yona babethe khona ngeminyaka ophelileyo sebelungisile ukuthi into zingahlupheze imali. Kodwa mina bona ngathi iglatekho i-market kathesi ivele kayimanga kuhle ngoba abazali babhadale imithelo bahlawule imithelo eminingi kakhulu.
Ye, nxa sizwa kubandla leZANU-PF bathi hayi okunye kwangikhona kuphehlwa izijeziso zenotho ezetheswa abantu abakuZANU-PF, kambe ngaba hambelana khona
izijeziso zenotho aziziqondanele abantu abalutshwane, aziqondana ngoZulu. Laba bathi khona igolide liningi liyathengiswa eDubai lithengiswa ngapha eChina, imali yakhona iyabisiya ngaphi, imali efanele ingeni izithebe eziningi ezikhethwayo platinum o lithium zonke ziyathengiswa ngaphandle kwelizwe, kanti bantu beZimbabwe imali yakhona iya ngathi ya so ikhothi nanxa laba bakhuluma ngokuthi kulezijeziso ngabantu abakhuluma abasebuthongweni ngabakaphaphami kutho ukuthi asozisiba sibakholwe ngoba ingoma ohlale beyikhulume nale
ye kodwa uma sikhuluma sibili sijula kukhanya zani kungalungiseka yini khonokho ukuthi idola liyagugudeka
ye akulungiseki ngesiphangiphangi ngenxa yokuthi thina esingathi ngesikhiwa i-production yethu impahla esizilungisayo thina eziningi azithengiswa ngaphandle kwelizwe zithengwa ngaphandle kwelizwe kutho ukuthi ama-offshore funds wonke lani esilawo amuntu wonke oyabe le mali luba angazi azuze imali ku-World Remit kumbe Western Union iyathatha imali ayegoli kumbe ayetanzania kumbe ayezambe ayithenga awusoze kuvele kube le mali ngaphandle kokuba kungaguqulwa indlela ebuswa ngayo ama-industry ethu wonke aphakame impahla zethu zonke esizithengayo ezibe zizipathi ezilungiswe eZimbabwe so kusiba lama-excess reserves iwazi agcina-ko ema-bank sekulungisa ama-import licenses
so yindlela ongenza khona imoney supply ingcono kulokho
ye isiqiniso ukuthi imoney supply yenziwa ngezinye indlela ezimbili ukuthengisa impahla ngaphandle kwelizwe kumbe ukuletha esithi khona ngesikhiwa i-foreign direct investment ikhuphela abantu bezanu behlale bekhuma ngezithelo ngoba kuyahlupha ukuthi imali ye-investment ingene ngoba ilizwe lethu iZimbabwe yethu le iku-high credit risk umbuso wakhona kawumanga kuhle abantu kababanjwa kuhle ama-property rights amalungelo empahla yikho kwenza ukuthi ama-director ama-foreign direct investors amaningi kasoze afuna ukubeya lapha ngoba i-insurance yakhona lama-cost akhona oku-investa eZimbabwe i-high credit risk kuhambelana umbuso welizwe nxa ungaguculwanga khonokho asize kulunge ngesiphangiphangi
lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezenotho okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions obexoxa le-Studio 7 SARR singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umnumzana Anthony Blinken umphathintambo ohlangothi lukahulumende wakwele Melika olubona ukudlelana namanye amazwe wethekelela amazwe ambala kuzwekazi le-Afrika namuhla ukwele Cape Verde lapho axoxisane khona ngokuthiyeneyo lo mkhokheli welizwe lelo esuka kuleli lizwe ukhangelelwe ukuba uza kwethekelela kwele Ivory Coast engakayi kwele Nigeria lakwele Angola lolu luhambo lokuvuselela ukuthengiselana kwezomvikela phakathi kweMelika lamazwe ezwekazi le-Afrika kwezempilakahle kusiyafika izolo kusihlwa umkhuhlane wesihudo ubusubulele abantu abangamachumi ayisikhombisa lanye 71 njalo uyamemetheka okwethusayo eZimbabwe ngesikhathi esifanayo kulabanye abedlula amakhulu amabili nanhlanu 359 abacatshangelwa ukuba babulewe ngumkhuhlane lo omemetheka elizweni ingcwethi kwezempilakahle zithi kunengi okumele kwenziwe ukuze kwenqabelwe umkhuhlane lo kubika uGibbs Dube
inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele eWorld Health Organization isanda kunika eleZimbabwe imithi lokunye okwenqabela ukumemetheka komkhuhlane lo osugulise abantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi amabili lengxenye 19,649 selokhu waqhamuka nyakenye ngonhlolanja ekuzameni ukwenqabela umkhuhlane wohudo elizweni i-WHO ET ibambisane lenhlanganiso ezigoqela e-Health Resilience Fund The Vaccine Alliance, kanye le-European Union, Embassy of Ireland, le-United Kingdom Aid, lezinye. Ithi uncedo lolu luza kwenza eleZimbabwe lizame ukuncenga amanzi ahloliweyo ukulolonga abongi abaza kuba lolwazi olujulileyo ngomkhuhlane wohudo lokunye okufunakalayo. Embikweni abasanda kuwethula inhlanganiso le iphinde yathi eleZimbabwe lizanceda ukwenza imikhankaso yokukhulumisana lozulu ngomkhuhlane wohudo Incwethi kwezempila kahle zincoma okwenziwe inhlanganiso lezi sithi kumele uZulu lohulumende benze okuningi ukuze ungamemetheki ngamandla umkhuhlane wohudo. USiphisamfundo Solwayo Ngwenya osebenza empilo hospital okhulume okwamanje ezimele uthi kuningi okungenziwa ukuze kunqatshelwe umkhuhlane lo.
Okwamanje isihudokazi leso kuthiwa yikorela isesikhanya simemetheka elizweni, yikho abantu bayaxwayiswa ukuthi khona bananzelele ngoba lesi sihudokazi umuntu uyayenelisa ukuthi ahude kakhulu ngesikhathi esilutshwana aphelelwe impilo yakhe. Yikho siyaxwayisa ukuthi abantu nxa behamba bengazi bahamba beqhawulana, lokuthi behambe bethenga ukudla abakuthola emamakethi bedle kungageziswanga njengoba amanzi lawo vele ehlupha. Lokhu kuyayenza ukuthi kuvikele ukuthi umkhuhlane wekhorela umemetheke usiya phambili. Njalo abantu bayaxwayiswa ukuthi nxa behamba emfeni lapha ezimfeni bananzelele kakhulu ukudla abakudlayo lokuqhawulana izandla esengukhulumile.
USiphisamfundo Ngwenya uthi kuqakathekile ukuyabona odokotela masinyane uma ucatshangelwa ukuthi umuntu ulesifo sohudo.
Bengazibamelela ukuthi ahude ngoba isihudo sankhona siyamangalisa, yikho kuthiwa isihudokazi. Bazabona umuntu ekhipha isihudo esingamanzi esingani irayisi, kuthiwa irice water stool. Yikho ke lokho akumelanga acabange ukuthi umuntu uzasila engazange wayelatshwa. Nxa umuntu ethe watshona ezindaweni ezisemaphandleni ebulawa isihudokazi lesi esinje, bengaze bambeka bengazange batshela abantu bempilakahle esigabeni sabo.
Umemetheka ngamandla umkhuhlane lo eHarare, eManicaland, Matabeleland North, Maswingo, Mashonaland Central lezinye indawo. Kulabantu bafika amajumi amane 41 abasanda kubanjwa ngumkhuhlane lo eMashonaland Central, okuyisabelo esikhokhela ngenani labathaphe umkhuhlane lo kusiyafika izolo. UMnumzana Mavela Sikhumalo okunhlanganiso yeCombined Harare Residence Trust uthi kumele abantu beqaphele umkhuhlane lo, uthi bathola ulwazi kwezabempilakahle mayelana lomkhuhlane wohudo.
Ubonakala angathi amafigazi lokhu ekhwela, asikwazi ukuthi ngamanzi yini kumbe lizulu leli elalisina insuku ezidlulileyo lezi. Sesibona ngathi amafigazi emkhuhlane lo ehudo sekhwela futhi phezulu kathesi.
Ngobulayo kukhanya ngani balwisana kahle lomkhuhlane lo, okulomuntu oyedwa kuphela osanda ukuhlolwa watholakala elegciwane lohudo. UMnumzana Thembelani Dube, umabhalane obona ngokudlelana lezakhamizi kunhlanganiso yobulawa Progressive Residence Association, uncoma okwenziwa yikansili.
Okwakhathesi phansi kuyawunanzelela umkhuhlane lo wawamemetheki kakhulu, mhlawumbe ukuthi abantu bakobulawa sebeke bawugula. Xa kusenziwa izimemezelo bayazithatha ngazo zonke izandla zombili. Ngakho-ke umkhuhlane lo abantu bawuqaphe ngeso lokholo ukuthi ngawungaba khona, themba abaningi bayakwazi ukuthi benzeni. Kodwa-ke esikunanzela kakhulu ukuthi izeluleko ezibuya nebulawa city council zenza ukuthi abantu bahlale beqaphile. Kodwa-ke siyakhuthaza abantu njalo ukuthi nxa besezishweni lapha bananzelele bengakaze badle ukudla, baqale bageze izandla, baqhawulane, kodwa babeqale belegeza izandla aso ukuthi waphuma lapho ezitheni ngoba siyakwazi ukuthi nabeke sikuvale 100% ukuqhawula nawamanye. Kodwa sikukhuthazayo ukuthi bangaqhawulani abantu bahambe babambe ukudla bangakazi bageza izandla. Le kudleli lapho besifisa ukuthi nayo kuyavuma abantu bangasondeli kakhulu ekudleni okudliwa ngabantu abaningi ngoba kwandisa ukuthi kube yikho okumemethekisa umkhuhlane wesihudo in this case ikholela.
Uhulumende uthi ulwisana ngamandla lo mkhuhlane lo njalo ukhuthaza abantu ukuba balandele abakutshelwa ngabezempilakahle. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguGibbs Dube.
Kwezemidlalo, iyaqhubekela phambili imidlalo ye-Africa Cup of Nations 2023 lapho iqembu le-Ivory Coast lidlala le-Equatorial Guinea kuthi iGuinea Bissau idlala le-Nigeria okwakhathesi. Kusisa namuhla iMozambique izadlala leGhana, iCape Verde yona idibane le-Egypt. Kusenjalo sekukhethwa indlubu ezwele ephokeni kumncintiswano wenguqu okudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Kubika uJoseph Njanji.
Ikambisana kanye tibana lele kini ngusasa ntambama imidlalo nesibaya sika group C livele selifinyelele uyadlala kusigaba esilandelayo somncintiswano ngemva kokubuthelela inklomelo yesithupha kumidlalo yale mibili yakuqala. Wadlalela amaqembu abalesayile Highlanders kanye lele Dynamos Simon Makwesibanda uthi leli qembu litshengise obala ukuba lizimisele ukuvikela isicoco se-Africa Cup of Nations.
Seli kani ngibona ngaba ama-favorites ukubuyela ukuthatha i-cup ja eMorocco. Hayi unabona nama-teams azafika ku-final lawa. South Africa siyayidlela but South Africa ingakwazi ukuwina kuTunisia iyafika kumasemi ngoba i-team lana i-strong ngendlela ababhida ngayo ukuthi bathi bathatha almost i-6 players ezisandans basebengezelela amanye ama-players.
Iqembu leSenegal lihlezi phezu kwesibaya sika-group C lemiklomelo yesithupha ukuthi ngemva kwalo kule Guinea elemiklomelo yemine. Iqembu leCameroon lona elizadibana neleGambia lihlezi endaweni yesithathu njalo lilo mklomelo owodwa ukutsho ukuba kumele linqobe leGambia elingela ngitsho lowodwa umklomelo ukuze lithuthukise amathuba alo okudlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano. Wadlalela iqembu leZimbabwe Saints uBlessing Lunga uthi imidlalo yalonyaka ilezimanga kodwa isifiso sakhe ngesokuthi iqembu leCameroon lingabuyeli ekhaya masinya.
AFCON ilama surprises makhayela ama-team so far first games ama-team amaningi kube lama surprises like oNamibia even iCameroon game can show ukuthi basebenzeleni for now but hayi my hope ukuthi bazaphika kwi-third game yabo last.
Iqembu leSouth Africa lizadlala leTunisia ngolwesithathu emdlalweni wesibaya sika-group E njalo umqeqeshi womdlalo wenguqu uGift Geto Nkala uthi kuzamele libophe ziqine ngoba wonke amaqembu akusibaya lesi esaselawo amathuba okudlulela phambili.
South Africa lokhu isitholile ama winning formula I think ingaba i-threats nxa bengasayinazelelanga kuhle ngoba sebebonile according to i-player izimo wami umbono ngibona ngani batshintshile i-type of play bebehambe egedini kani i-first game yabo babedlala utikajaka ongayindawo i-game yezulu ibelomehluko because beyangi from ama-goals I think bengadlala that same type of football kungatshintsha izinto.
Omnye njalo umqeqeshi womdlalo wenguqu uMduduzi Mpofu laye uvumelane lonkana oba ukucecisa yikho ukuphazamisa iqembu leSouth Africa.
South Africa they need to change their mentality. Do they want to win or they want to issue opportunity? We know that is one of our philosophies, the South African football, playing for entertainment. So they need to change the focus. So if their attitude changes, something can come up because that team is composed of Sundowns players who have been doing very well in Africa. So if they just have that winning mentality and that team will, they can proceed to the next stage.
Iqembu leMali lihlezi phezu kwengalane yesibaya sika-group E lilemiklomelo emine ukuthi eleSouth Africa lisendaweni yesibili lilemiklomelo emithathu ikanti eleNamibia lona lihlezi endaweni yesithathu lalo lilemiklomelo emithathu kodwa lingaphansi ngemva kokuba libhaxabulwe ngeleSouth Africa ngefuko kanya ngesonto. Emsileni wengalane kuleqembu leTunisia lona ilomklomelo owodwa. Umlandeli womdlalo wenguqu Alex Banda uthi iqembu leZambia lona selidinga umthandazo ngoba libhekane leqembu leMorocco emdlalweni walo ukugcina kusibaya sika-group F.
Zambia songani mhlawumbe South Africa ready to the three skills singathembi ukusebenza ngafika esilekele phambili.
Imidlalo ezibaya yafika emaphethelweni ngolwesithathu kuyikho lapho kuzacaca uba yiwaphi amaqembu adlulela phambili. Amaqembu amabili azabe ehlezi phezu kwengalane ngasibayasinya athola ilungelo lokuya kusigaba esilandelayo somncintiswano ndawonye lamaqembu amane abe lemiklomelo eminingi abe ehlezi endaweni yesithathu.
Lingakhohlwa uhlelo olulandelayo Live Talk lapho esixoxa khona ngomkhuhlane ohudo osumemetheka ngamandla eZimbabwe. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Isiphumele impumela yemihloliso ye-ordinary level abanye bekhala ngokuwa kwesisindo semfundo eZimbabwe. Kulaba balisi abathi sebekhala leyo msebenzi loba uhulumende yena esithi kazi lutho ngalokho. Kukanti liwa ngamandla idola leZimbabwe ibandla elibusayo lisithi lokhu kwenziwa ngabazonda uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Silu kubake lapha uhlelo lesanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.